Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Elingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu umhlazi ku 19 Ncwabakazi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso ye ZCTU ithi iyemukela ukuvulwa kwenkampani ye Cold Storage Commission Bausted Beef Zimbabwe okwenziwe izolo, kodwa ikhuthaza ukuthi kuqatshwe abantu besigaba.
Zakhamizi njalo njenge Zimbabwe Congress of Trade Unions ukuthi nxa kuqhatshwa sikhangele ukuthi abaqhatshi bakhangele eduze, baqhatshe abantu abasuka kulo umganga.
Ibandla le-CCC lithi lizaqhuba imihlangano yokukhankasela ukhetho lwamakhansila ezigabeni ezintathu ebulilima ngempelasonto.
Sikhuthaza abantu kakhulu ke ku-ward 1 ebulilima ukubana ke bephume ngobuningi babo ngenxa yokubana ama-by-election ke asozisa kuphela.
Ibandla le-MRP lithi lizatshengisela idolobheni le-Victoria Falls ngomvulo phezu kodaba lokuthi unobhala wekhansili yedolobho leli uMnumzana Ronnie Dube usezathengelwa imota ebiza US$84,000.
Isikhathi sokuthi amanambia aseVictoria Falls betake over sesikhwanile, selitshontshe sokukhwanile. Siyavimba ihofisi yekhansili yeVictoria Falls ngeMonday.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ithi iyemukela ukuvulwa kwenkampani ye Cold Storage Commission Bausted Beef Zimbabwe okwenziwe izolo, kodwa ikhuthaza ukuthi kuqatshwe abantu beMatabeleland ezikhundleni eziningi kunanzwe lamalungelo ezisebenzi. Umgcinisihlalo walinhlanganiso kugatsha olwentshonalanga yelizwe uMnumzana Ambrose Sibindi uthi amalungelo la agoqela iholo elifaneleyo, ukuqatshwa ngokupheleleyo hathi amakontraki angapheliyo, kanye lokuthola iholo elifaneleyo. Asizweni uMnumzana Sibindi exoxa ngalolu daba loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Ngale muphi ngakavala yayikhampani enkulu iqhathe isebenze eziningi kakhulu. So ukuvula wayo kuloncedo oluthile ebantwini lakumabhizinisi. Siyananzelela abantu bakulumgango weMatabeleland sokuzaba lendlela ezilula zokuthi abafuyi benelise ukuthi bathengise inkomo zabo khonaphana e-CSC, ngoba besinanzelela kwesinye isikhathi abantu bebesela inkomo zabo bazithengisele ngaphi, begcine sebethengisela nje abantu. Uthole umuntu lezimalini lapha lenkomo yakhona yoyikhangela ngamehlo, sokuphongukutshajwa nje mali. So abantu bebethathela abantu izifuyo zabo kungena mali eyangapha bayinika abantu. Kodwa ke esikuqathekisayo futhi ukuthi njenge izakhamizi ezithile ezalahlekelwa imisebenzi kumakhampani athiyeneyo kungenisa la enali i-CSC, sikhangele ukuthi labo bantu baqhatshwe. Kodwa esikukhangele kakhulu esikunanzelela esifisa kwenzakale njengezakhamizi njalo njengeZimbabwe Congress of Trade Unions ukuthi nxa kuqhatshwa sikhangele ukuthi abaqhatshi bakhangele eduze, baqhathe abantu abasuka kulo mganga owakhona apha koBulawayo, lo mganga alwa ngaphe Mandebele, ngoba lokho kuyancetha ukuthi le imisebenzi elula engadingi ukuthi umuntu awufundele. Sikhangela ukuthi kuthathwa abantu bala, le eminye efundelwayo iyabe ifuna omanager, ifuna ama-technicians athile, leyo iyabanjwa loba ngubani. Kungena kakhulu kuma-adverts abantu baziyo. Silethemba futhi ukuthi laba abayimanejayo baziyanika abantu iholo elilengqondo elizathi lincetha ukubana abantu baphiyele ezimuli zabo. Njalo siyananzela ukuthi kwesikhathi kuba le ngozi yokuthi amakhampani alezi nsuku afuna ukuqhatha abantu ngendlela uyeza uqhatha abantu labana umuntu obamba kwesikhatha ngathiwa ama-contract workers, khona okwenza isisebenzi sisebenze nzima kodwa singelezi sakuthole ekugcineni kwempilo. Khangela ukuthi ama-company engayivulwa ayithatha ama-workers bafake babe ku-permanent ukwenzela ukuthi bangalahlekelwa, bathole ipensheni yabo kuthi le iminyaka abayichithe besebenza labo nxa sebefike ngale ekugcineni kweminyaka yabo yokusebenza benelise ukuthi baphathiseke.
Kulawa amanye amakhampani asevuliwe koBulawayo bahola ngesikhathi esifaneleyo iholo elingaba amaphilisi kukanti lina njengenhlanganiso ukukhona lapho elingenela khona yini ukuthi lani likhankase nikhuthaze abaqashi ukuthi benze
eqinisweni amakhampani abeke avula nxa ekhona ngamakhampani amalutshana kakhulu lawa abe ngamakhampani amancane ukuthi lokuqhatha kwakhona nje kuqhatha abantu abalutshana kakhulu njalo uhlube sibalala kula makhampani amanye nalaqhathwa yikhona isikhuma ukuthi bukhanya ngathi amalungelo ezisebenza ahlonitshwa uzananzelela abantu bona ababaqhatha okugcweleyo abanye uyathola lanxa kusokuthi uyabhadala kulalapha eyisleep abantu baphonga ukuholiswa njengathi ngumuntu oyilusa inkomo emakhaya khonokwa siyo into enhle le mali abayiholayo uthole ukuthi yimali ephansi kangako ukuthi nxa sesikhuluma ngemali ofanele hole umuntu ophansi yokuthi athi over that time line isikhuluma ngayo khathesi siyedlule i-200,000 uthole abantu bengosi bazihoyela khona bama-30-40 yilo-ke uhlupho olukhona lolo esilalo kodwa eqinisweni singeke sathi ukuthi amakhampani aseke atshengisa ukuthi athatha abantu abayanga kodwa-ke lathi njengenhlanganiso yezisebenzi izimbabwe congress of trade unions siba leqinisa ukuthi abantu labo okokuqala siyabagqugquzela babe ngamalunga e-union kuleyo sector phezu kwalokho futhi sibagqugquzela ukuthi kube kufonywe esitoka sicommittee weka sicommittee yophela emele abantu
lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi ye-ZCTU esigabeni sentshonalanga yelizwe njalo ekhokhela inhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekhona le kobulawayo. Ivandla le-CCC lithi lizaqhuba imihlangano yokukhankasela ukhetho lwamakhansila ezigabeni ezintathu ebulilima ngempelasonto. Lolu khetho luzaqutshwa mhlazi ku-3 ngenyanga ezayo ku-Ward 1, Ward 16 laku-Ward 14. Ozancintisa emelele libandla ngumnumzana Ephraim Moyo oku-Ward 16 ngukosikazi Makhadi Moyo kuthi ku-Ward 14 khona kulomnumzana Ephraim Moyo. Kulesikhundla sommeli wedale lephalamende egogwe kabuyuni esizancintiswa ngelanga linye kusenziwa ama-by-elections ebulilima. Amanye amabandla agoqela elezanu PF lawo aphakathi kokukhankasela lolu khetho. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Gift Ostalos Siziva.
Ukubana ke siye kampena singela ke ukuhlukunyezwa njalo ukubana abantu ke bazavota ngenxa yokubana abantu bakhangele ukubana kube le nguquko ke ikakhulu ke emaphandleni ke esikhangelela ukubana ke sizawina amanye njengoba ke sawina ukhetho odlulileyo manje manje ke eChipinge naseCarriba sosa besikhamba njalo kuyabonga abantu ke eCarriba siyebonga abantu eChipinge abasivotelayo sikhangelela ukubana singawina ke bulilima lasegogwe ke siqhubekele phambili ukubana siyebonga abantu ke ngoku uma njalo lokukhetha ke ukubana elizweni kube lenkuqu.
Ngikuthole kuhle uthi lizaba le mihlangano yebulili mangempelasonto iyabe ingaphi kahle kahle njalo kuyabe kulobani?
Ebulilima ke siza deploya ke ama-champions ethu ke aphezulu ke i-organizing izabe khona ngale kuzabe kulabakhokheli abafana labo Professor Washman Ncube ke kuzabe kulabantu bedalela ephalamende ke abaningi azabe bekhona ke bephusha umkhankaso njalo ke egogwe umongameli uzahamba khona ke ukubana ke ekhankasa njalo ke lokulungiselela ukhetho lethu ngeviki ke ezayo ke so silamalungiselela ukubana ke umkhankaso wethu ke uhambe kuhle.
Bengaba khona mhlawumbe abangakuboniyo ukuqakatheka kokuvota kuma-by-elections lawa ikakhulu awamakhansila ungathi aqakatheke kanganani?
Sikhuthaza abantu kakhulu ke ku-Ward 1 ebulilima ukubana ke bephume ngobuningi babo ngenxa yokubana ama-by-elections ke asonzisa kuphela kodwa ke asincedise ukubana siqale ke amalungu okuqala ukuyafoma uhulumende ngenxa yokubana kufanele ukuthi sibe siwine phasi ngenxa ngobana sikwanisa ukulungisa izinto zecouncilini xa singalungisanga kumongameli. Asikwanisa ukulungisa izinto kumongameli phezulu kupresidensi singalungisanga singagcinanga kumakhansil. So kuqakathekile ukubana bevote. Okwesithathu njalo kuqakathekile ukubana ke abantu ke besisisa ukubana ama-by-election lawa aqakathekile ukutshengisa ukubana inhlanganiso yethu inhlanganiso yabantu iqinile njalo lokusekelwa kwabantu. So sikhuthaza abantu egogoka kuyuni, sikhuthaza abantu ke ebulilima ukubana bephume ngobuningi babo njalo abadala labazali obhuti labosisi abangaphandle kwelizwe kubo South Africa bekhuthaza abantu ukubana bephume ngobuningi bevota njalo bevotele ke inguquko ngenxa yokubana amakhandidethi ethu ungabona ngamakhandidethi avela emphakathini yabasinika abantu ngenhlelo yethu esithi i-consensus candidate selection ubana ke sibe labantu abavela ebantwini.
Hello ke ngumnumzana Gift Ostalo sesiziva umsekeli wesikhulumeli sevandla le-CCC ubeqoqa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Uhlupho lokusilela kwamanzi edolobheni lakoBulawayo luqhubekela phambili njalo umanisipala ukhuthaza izakhamizi ukuthi zilondoloze amanzi ukuze amadamu engomi. Ikhansili yaleli dolobho ithi lokhu kubangelwa ikwehla kwesilinganiso samanzi emadamu anathisa uBulawayo abalisa umzingwane apha lelo hancema umtshabezi insiza lenyankuni. Umanisipala uthi kungalesi sizathu abona kufanele ukusungula uhlelo lokwaba amanzi ngokuvala okwensuku ezintathu ngeviki. Umqondisi wohlangothi olubona ngomsebenzi wamanzi koBulawayo uManjinela Sikhumbuzo Ncube uchasisa kabanzi ngohlelo lwabo kungxoxo ayenze loGaina Gumede Saidi oStudio 7.
So many don't say 72 hours to another system of the same bus county to be that one to say the mean day over to the Yama very what September in a teacher. But when I'm not even nothing like teacher, I want to think that I was okay, so it's not teaching what I mean, Madam Zema. Since you are in 72 in another situation, I want to learn anything I call a test room data because in a few don't see a hand in the eye, and my one to the people of the shaman, see the same one in the November.
Imichina limp on Pisenogezonazi. Liziphethe kanjani zisebenza kuhle na
impombi into esebenza ngensimbi ama breakdowns abakhona but ngabe singananzelele ukuthi sibe lenhlanhla thina koBulawayo ngoba sathola intentile enhlelo lethwa yiAfrican Development Bank iyasibethela imali sokuthi inkulungwane zemali sahayi mele sokuthi sifake amanye ama pumps amasha esiyo ingani siyathe siwathembile ukuthi apompa kuhle amanzi sike saba sure le inye development area abakhona sahlelwa yi-best pipe ngo-July yakuphambanisa kakhulu ngingakhangele ukuthi amabholonge ejwayele ukuthi sinike abantu amanzi ukuthi benatheko kodwa-ke impompi zethu zisebenza kwemeko ezabuyayo esaziphiwayo iprogramu naleyo yafenzemanje akhona-ke iqiniso sikuthi amanye amaphansi esiwasebenzisayo awokudala but nxa ngikhangela ngendlela esiwabamba ngayo asisebenzela but ama-breakdowns abakhona ngimqoka lapha ukuthi amadamu amanzi sesinganamanzethu aseyehlile kakhulu esibili so akusayenelisi esikujayele ukuthi sikuthole from amadamu nasithi ngokuthombe upompa akusahambelani ngendlela thina ngapha sikhangele ukuthi siwanathi esingesikhiwa i-demand and supply of amanzi ethu akusahambelani sokule difference okule deficit sokushota.
Kukhona na eliwenzayo njengekhansili ukuthi lidinge eminye imithombo lapha elingathola khona amanzi?
Ukukhangelela ukuthi amanzi singakhangela ukuthi eminye imithombo engakhangelela ukuthi sinike amanzi mile bengathi ngamadamu iy'hlelo ezifana nalezo iy'nhlelo zikahulumente thina okwethu umsebenzi wethu imlando wethu njengekhansil bekuphiwa amanzi awedamu siwanathe sompela abantu bedinayo nedini elikhangele unedini inyamandlovu inyamandlovu ayiso project yakhansil iphansi kwe-organization kuthiwa yizima yibo abakhangele kokugeda kwamabhozo nje imithombo yonaleyo eyobabekhamanzi ukuthi ngapha thina koBulawayo.
Alo-ke nguManjinela Sikhumbuzo Ncube umqondisi wogatsha olubona ngomsebenzi wamanzi kumanisipala wedolobho lakoBulawayo ubexoxa ecingweni loGaina Gumede Saidi owe-Studio 7 esefolosi. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi iCommission yezokhetho eZEC iyala ukuveza uluhlu lwabavoti iVoters Roll. Leli phephandaba lithi inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo eThimphathelu yazama ukuthenga uluhlu lolu njengokuthiwa umthetho othi wonke umuntu uvunyelwe ukuthenga lolu luhlu kodwa yancitshwa. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi amapholisa eBeitbridge adinga amadoda amane ahlasele abantu kade bezinathela utshwala nezikhali ezivalisa ingqamu, amahloka, amarekeni lokunye, babalimaza andubana babathathele imali edlula amadola eMelika angu US 200 lamarand adlula 2,000 rand. Amadoda la ahlaselweyo babikwa belimele kakhulu. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7, sanibonani, ninjani? Hayi, konke kulungile, akunanto luhlupho ngaphandle nje kobuyalo yalo izwe lakithi, right? Into ekhona engiyibonayo ukuthi nje izwe lakithi libuye lidunusile, layemukelwa ngabantu abalemukela lidunusile ilizwe lama ngezithende from 1980 kuze kufike namanje. Loyeli u-Elon Musk gets fed ready go. Yebo, ye ngiyezwa ngamagamba, ngiyezwa ngako konke, kodwa njengoba abakhokhela abaye bayakhuluma vele mina nami nginje anginasifiso sokuyangcwaba into ethi Heroes Egg. I'm an ex-combatant, kodwa ngivele ngingcwatshelani e-Heroes Egg kube kathi yiyo phela ukuthiwa uyabuze udelive i-devolution. Kanti why abantu bonke besiyangcwatshwa e-Heroes Egg bengangcwatshwa kibo? Kusenzela ukuthi abantu abafuna ukuyabona umuntu imali yalapho umuntu lo ogqitshelwe khona, and ama-generalist njengo-Joshua Nkomo they have to go to KZ, amalokuzeni ama generalists have to go to KZ bebona kube yini i-devolution. Kanti abantu babuthanele eHarare, eHarare kuqeda lapho yena nalo aqalisa indaba le ungcwatshwa ngakibo umntaka nasabhina wayazwizipoxo kakhe. Yena uthatha abanye abantu esiyabangcwaba emangcwabeni akhe, eqeda lapho amangcwaba nguye awakhethileyo, eqeda lapho usethi hayi izilima sengizingcwabile ngapha, eqeda yena nango usesiyangcwabana elokuzena ekhuthama. Ayi khona ama-generalist abantu laba abalokuzena ama-tourists mayebuya mabefuna ukuyabona umgabe sokufanele ukuthi kubhenefithe abantu bangaka abesekhuthama. Laba besekhezi ke ababhenefithi abantu baselokuzeni ngapha kogala ababhenefithi, abantu ababhenefitha yiHarare kuphela. Phela we don't know ukuthi khona ngale mase kubuya ama-tourists abhatala njani imali, kumbe bafika besiyavulelwa kuphela bengena besiyabona kumbe phela lapha kulama-condition. Thina into esikhuluma ngayo lapha i-devolution, omunye nomunye kangcwatshwe kibo kusenzela ukuthi abantu abafuna ukuyabona then kube lesikhwama esizalungiswa ukuze that particular individual place benefit abantu bakhona lapho. Thank you.
Izakhamuzi ezinhle zonke, abalaleli be-Studio 7 labasakazi be-Studio 7 abahle kakhulu, kake mbonge ukuthi kuphela ngivukile lami noma kulokubuhlungu engisuyothi kade niza kuchazela bani. Indawo enihlala kuyimbi kakhulu, imbi ngize nifise ukuthi ngathiwa kuyahanjwa ezulwini ngiyehlala ezulwini ngoba ngile mnyaka engu-40 kuleyo ndawo, ngihlezi nabo ngile 40 years. Kulabantu abangikabi ngitsho lo mnyaka abafika nje bephunga usithathela indawo, besithathe indawo bethi bona luhlelo lukahulumende, luhlelo lukahulumende sithathelwa amasimu ethengiswe ngabantu abangasobanikazi bawo, kodwa sisiyethele ekhansilini. Thina ma sithele ekhansilini sithele lawo masimu, but amasimu siwathathelwe aphiwa abanye abantu. Bonawo bantu behlale endaweni leyo bahlala ngenkalakatha zemali ezingabhenefithwa la yithi ezibhenefitha abantu abalutshwana. And okubuhlungu kwakhona ikuthi indawo sivaleke yonke eyenkomo eyokuhamba nje just umo cross usiya ngale langa la isekho, kusenzwa ngabantu nje maybe abantu abangaba yi-4 or 5 kuphela esigabeni abazithi bona bangabe ZANU-PF. And siyezwa ubuhlungu, siyaswela ukuthi kathi indaba le siyibamba njani. Kodwa ke okusalayo ukuthi nxa sizazuza umuntu ozakwanisa ukusincedisa noma kwesinye isikhathi kungaba yi-upside down umuntu ebamba ibhore ku-penalty box kuthiwe lonyaka indlu indlela labahamba ngayo iblockiwe laphana imilitrain okuyukuthi bengezwa ukuthi abadliwe kungena abanye bazazibona iphutha labo ayisomanga bazazibona iphutha labo ngoba ukuthi lesikhathi esithi uyethathwe lendawo ukuthi wethuswe ukuthi walisocha lipolisa li-CIO kathi ama-CIO lasibantu abethu yini amasocha sibantu abethu yini amapolisa sibantu abethu yini so fanele thina sisuswe phela besise kwenye indawo lapha esifanele khona ukuze kusale labo bantu ama-CIO lamasocha lamapolisa bebebasale endaweni zethu zonezo and kubuhlungu lingabone ngani kulula kuxokozelisa abantu bonke esigabeni kuxokozelisa abantu bonke but okusalayo hayi siyakwathi umlimo kahambeli nganxanye i-40 years abantwana boku-Israyeli babesegibhide kodwa omnye kasi-41 baphuma obali ibhayibhile yakwazi bahlala 40 years baphuma egibhide but lathi sizaphuma egibhide ebe unkulunkulu esimthandaza esizo ngiyabonga
sanibonani studio 7 sanibonani studio 7 ngiyavuma nami ngiyanibingelela ngiyavuma ukuthi hayi iKenya iyenze ezibukwayo ezifanele ezibukwe umhlaba wonke not only Zimbabwe umhlaba wonke ukuthi abantu e-Africa bebone ukuthi ma kuvota kuvota njani iyenza njengakhona lapha eSouth Africa la eSouth Africa ma kuvota kuvota ngendlela enokuthula akungeke kuze kuthathwe kufe bani ngaphandle kokuthi bona lapha eSouth Africa abona ngokwabo sebehamba besithi hawu ukhansela lona ovotelwe njani sibe zibulalela kubona bebotho kuvotiwe hayi kodwa kungakavoti into enhle leyo mase bebulala la sebebanga izikhundla kona kanti akusadingi thina akudingi abantu abavotileyo so okunye nginohlupho oluncane olungikhathazayo abantu bakithi banama-blinkers kathi vele batshelwa ngumani ukuthi kuthiwa kula bantu abothiwa abantu okuthiwa ngamashona labantu okuthiwa ngamandebele kuthiwa amashona amaningi okwedlula amandebele mina ngilo mbuzo ngithi abantu abake beye kuNkulunkulu abantu abake beye kuNkulunkulu bebuza ukuthi kathi uNkulunkulu why wafaka abanye abantu kwathiwa ngamashona abantu kwathiwa ngama so kungazathi ukuthiwa abantu abayehlukeneyo kuqala eZimbabwe hayi ilokuzeni ipolitiki efileyo leyo so that's why ngibona mina khona manje abantu bathi hayi no akungavotelwa enye iparty akuvotele i-TPC ngoba igokelwa yishona no kule problem khonapho ungavotela ukuthi kuthiwa labantu abantu baningi wena uvota ungavoti ngenhliziyo yakho yonke iphelele wena usile ngqondo yakho ecala ngokuthi mina ngumhlobo othize sibalutshwana hayi akukho konke lokhu bantu votela iphathi oyifunayo lokhona kwakuyiunithi kumiswa ukufa kwabantu abantu bezaphu bebulawa yizandu
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ibandla le-MRP lithi lizatshengisela edolobheni le-Victoria Falls ngomvulo phezu kodaba lokuthi unobhala wekhansili yedolobho leli umnumzana Ronny Dube usezathengelwa imota ebiza US$84,000. Ukuthengelwa imota kukaDube lokhu kuphume kumininingwano yemhlangano yekhansili ama-minutes. Imizamo yokukhuluma loDube kumbe iziphathamandla zekhansili yehlule. Kodwa senelise ukuxoxa lesiphathamandla sebandla le-MRP umnumzana Mudenda Chilumbu.
Ngiyabonga iBaba Chris Gande. Into engayikhuluma ngendaba yeVictoria Falls ngeyokuthi abantu bakithi sebedubeke for a long time. It's not the first time izinto lezi zisenzakala kuma councils agoqela iMathebele and yonke. Ngesikhiwa kuthiwa these people have violated the inviolable sacred trust of the people. Abasela any right ukuthi babe besemsebenzini. Ngoba sikhangela ukuthi thina ukhansela owavotewa ngabantu to go and preside over ama affairs of a public office ngaselilisela kangaka senguye ovumela into engekho emthethweni besayinela i-84,000 without the consent of the ratepayers. Sibona thina kuyikuganga thina njenge-Imphakazi Republic Party especially ugatsha olwabatsha sithi this is null and void. Asisoze sibavumele umsebenzi wabo suphelile umsebenzi wama-councillors umsebenzi wama-MPs umsebenzi ka-president ulakho lokho ukuqedwa ngabantu nxa sebe violate ama values of democracy, nxa sebe violate I constitution yelizwe. So thina sithi ama state security agencies lawa akhona elizweni ayabemelela ukubopha abantu abaprotestayo. Siyabanika 2 days kusiyafika ngemande bebe sebebophile izigangi lezi ezihlanganisela uRoni Dube, uMeya uSomvelo Dlamini, lama councillors wonke alama signatures this dubious agreement. Akula lapho esingabavumela khona ukuthi umuntu ethole 84,000 Land Cruiser when ama workers are not being paid. Izibi azibuthwa abantu bengela manzi kube umkhosana, abantu bengela anything that is in connection with the service delivered. So tina city sinale void imthwakazi Republic Party asivumeli ubudlwangudlwangu ubusela is a criminal abuse of office. By virtue of that, the constitution iyasivumela ukuthi siqede umsebenzi wabantu laba. Ngithi mina kuRoni Dube buyele kwando yokuhlala kwanda, ngithi kukansela ole signature lapho buyela kini isikhathi sokuthi amanambia ase Victoria Falls be take over sesikhwanile, selitshontshe sokukhwanile. Siyavimba ihofisi yecouncil ye Victoria Falls ngemande, but esikukhangeleleyo ukuthi izigangi lezi zivotshwe singakabi le this mass action ngoba sikuvunyelwe ukuthi siwenze lokho.
Hello ke ngumnumzana uDenda Chilumbu isiphathamandla sebandla le MRP ubexoxa ecingweni le Studio 7 esebhinga. mnumzana Love Moma Jaiva na umaji esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Inhlanganiso yeZCTU ithi yemukela ukuvulwa kwenkampani yeCFC kodwa ifuna kuqatshwe abantu besigaba. Ibandla leCCC lithi lizaqhuba imihlangano yokukhankasela ukhetho lwamakhansila esigabeni ezintathu ebulilima ngempelasonto. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje libe lempela viki elithukela olivalelisayo igama ngoChris Gande.